Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 3 kunhlolanja 2021 ngontungameli inkomo endabeni sekuseni lamhlanje kubhubhe abantu abangamachumi amabili 20 nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili alamachumi phose ayisikhombisa 266 belomkhuhlane lo. Amalunga MDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe lo Sisiria Chimbiri bazaphindela enkantolo namuhla lapho uMantshi azaqhubeka ehluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Abebandla lezano PF basola izijeziso zenotho ezedeswe iziphathamandla zikahulumende ezine yibhilitane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi amabili 20 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili alamachumi ayisithupha lasithupha 266 belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebebanjwe lomkhuhlane laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 33,814. Inani lasebebulewe yicoronavirus lona likhwele laya kunkulungwane elamakhulu amabili alamachumi amahlanu lane 1,254. Ele China lazise izolo ukuthi lizaphathisa iZimbabwe ngejekiseni yokuvikela iCOVID-19. Uhulumende yena uthi uphakathi kokuthenga amajekiseni afanayo kumankampani achiyeneyo. Kodwa kulabanye abathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni la ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela inkolo zabo kanye lokucabangela ukuthi imithi le ilakho ukudala umonakalo emizimbeni yabo. Bakhona abathi njengoba imithi le ilungiswe ngesiphangiphangi kungenzakala ibalethele imikhuhlane engaziwa muntu ngemva kweminyaka. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye walaba bantu umnumzana Maxim Kandla yena othi kuyasolisa ukuthi imikhuhlane esileminyaka iqeda abantu efana lengculaza ayikatholelwa imithi yokuyelapha kodwa owecoronavirus usutholakele ngemva kwenyanga nje ezimbalwa.
Abantu abafayo Dave besifa lapha ngemini imikhuhlane lapha lokwela ukuthiwa yi-COVID ngaso kungamanga lokuyala ngoba lahlesheza lahlekelwa izihlobo sakuthola ukuthi bengivule emini imikhuhlane kuthi hhayi i-COVID hhayi i-COVID bathi kunabanye abantu mhlakhona bafilile kungela treatment nje abayitholileyo so-ke katshelisa amanjekshini ngokwenzayo abantu nxa befila bangazenza belatshe yitho ake sibuyelini emithini yethu yesintu sitshele nemithi yangaphethe yangani ngabani injekshini ngosiko lwabo.
Kodwa siyabona ukubana kule Jackson ezahlatshwa abantu besakhula, abantu phose bonke elizweni lapho bahlatshwa iJackson ezokuvikela imikhuhlane efana labo ndingindi, akuzange kube lokuthandabuza njengakathesi. Kuyini ke kathesi okungakubangela lokho?
Laphana kwakunesiqiniselo sokuthi bafuna ukuvikela imikhuhlane enjalo. Kodwa imikhuhlane yona liyana namhlanje thina esesikhona sibona sithukula sithola ukuthi ama wona ngabantu abamhlophe babengashatshwa.
umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo. Ingcwethi kwezempila kahle zithi amajekiseni okwelapha i-coronavirus alungile njalo zithi abukho ububi angabudala ebantwini. Abesifazana beMDC Alliance ababotshwe kuthange abathi umeli weHarare West edale lePhalamende uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri bazaphindela emthethwandaba namuhla lapho inkantolo ezaqhubeka ihluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Ababili laba bebesemthethwandaba izolo kodwa akuphelanga ukuhluzwa kwesicelo sabo. Isigodlo seBhilitane eZimbabwe sithi sibheke ngamehlo okhozi udaba lokuthonisiswa kwababili laba bona abetheswa icala lokuthuka amapholisa ngesikhathi ezama ukubopha abasakhulayo ababetshengisela eHarare ngomvulo. Umamombe uChimpiri lomunye wabo uNesai Marova bake babotshwa nyakenye betheswa icala lokuqamba amanga ngokuthi bathunjwa bahlukuluzwa. UMarova ubebotshiwe la ekuthange kodwa wasuka wakhululwa. Okwamanje uChimpiri loMamombe bavalelwe eChikurubi. Esinye isiphathamandla seMDC Alliance umnumzana Job Sikala uphume entolongweni izolo ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso lidale leHigh Court. Kodwa abanye abalwela amalungelo oluntu balokhe bevalelwe ngamacala ehlukeneyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda.
President uyathi ukuthi ukusetshenziswa komthetho njengendlela yokuncindezela kuyinto embi, njalo uyazi ukuthi akusoze kwabisele emuva umsebenzi kaZulu okuletha inguquko kulizwe leZimbabwe lokuletha ukuhlala kuhle kwabantu. Uyakhuthaza njalo ukuthi laba abomthetho abangabe besetshenziswa ukwenza lokhu bakunanzelela ukuthi kungaba yinto embi, njalo ibandla likapresident uchamisela lisozela kuyisele emuva.
ELeBhilithane selingenele kulolu daba, kuyanceda yini ukuthi amanye amazwe lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zingenele, kumbe hayi kuyaphelela emoyeni nje?
UPresident Chamisa ukhangelele ukuthi izizalwane zelizwe leZimbabwe yizo ezizakhulula ilizwe, kodwa uyatsho njalo ukuthi izizalwane zeZimbabwe zinelungelo lokuthola ukuthula nokudinga ukuphumelelisa kuyela kuhlukunyezwa. Ngakho lokho kwenziwa amanye amazwe ekhangele amalungelo abantu, kukuwona amazwe uPresident Chamisa akawuboni kuyinto efanele akhulume kakhulu ngayo. Kodaba lokuthi ilungelo labantu livela kuzi miso ze-United Nations, iZimbabwe eyasayina ukuthi ingene kuzo, ngalolo hlobo kumele ilizwe leZimbabwe lisebenze lilandela lezo zinqumo zamalungelo abantu.
Kahle kahle kukhona yini okunye okwenziwa ngumnumzana Chamisa ukuthi kube le nguquko amalungelo oluntu enanzwe elizweni?
Kungansuku zatshwala uPresident Chamisa uzakhipha umbiko omkhulu walolu daba kuZulu weZimbabwe. Kubonakala kungaba kuhle ukuthi simele lowo mbiko vela kuPresident Chamisa.
Akukho okunye ongasichathekela ngawo lowo mbiko ukuthi ungabe ukhuluma ngani?
Ngeke phela ngigijimele umkhokheli phambili, asimeleni aqedisise ukucabanga lokuqoqa izihlelo zakhe.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. kusenjalo ibandla leli lithi ukuhlukuluzwa kwabantu okufana lokubotshwa kwabomamombe yikho okubangele ukuthi elebhilitane lethe seyiziphathamandla zikahulumende wezanupf ezine izijeziso zenotho ngomvulo. Iziphathamandla lezi zibalisa usikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga, umphathintambo wezomvikela umnumzana Isaac Moyo, umphathintambo wogatsha lwama-CIO umnumzana Owen Ncube kanye lowake wahola ugatsha olulinda umongameli umnumzana Anselm Namosanyantwe. Sixoxele lunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lokho bakwenza sikhangele isikhathi esidlulile lokho kusenzakala kathesi ukuthi amasocha lamapolisa bayahlukuluza kakhulu abantu. Sikhuluma namhlanje ilunga leParliament le MDC uMamombe ubotshiwe labanye bakhe ukuthi abathethise amapolisa ngazi bathethise ngendlela yabani. So kuyatshengisela nje ukuthi amapolisa labo bonke abakwezomvikela ke balocuku yikho kunanzelelwe ke ilizwe ke leBrithani labethesa lezo zijeziso ke kathesi ke izijeziso zemnotho lezo kazethiswanga ke singathi ke ngamapolitician kumbe amacivilian kuphela kodwa zetheswe abakhangeleke ngezombutho ke lamapholisa ke kunye lama-CIO.
AbezanuPF Ndlovu bathi udaba oluhluphayo lapha ikuthi iBrithani ilokhu izondele ukuthathelwa kwabelungu amaplazi ngohulumende.
Udaba lokuthathwa komhlabathi ludaba olwadlula kudala. Kathesi ilizwe leBrithani nxa sikhangele likhangela phela ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke ungakanani kabahlukumezwa yini. Njoba nishilo abantu lokhe bekidnetshwa, abantu lokhe bebotshwa, singakhangela umeya weHarare uqede izinyanga ke evalelwe, singakhangela ke amajournalist oChinono leJob Skhala. Abantu lokhu bebotshwa bona laba ebevalelwe kwesikhathi eside bathi lanxa lapho abaphiwa khona ibheyili kube sebehlaleke entolongweni bevalelwe kungani ngabantu asebepika kanti ngabantu abalindeleke ukuthi bahambe-ke bayethonisiswa emthethwandaba. Yikho-ke kuyananzeleleka-ke ukuthi uhulumende lo-ke ulocuku ulokuhlukumeza-ke izizalwane zeZimbabwe-ke akula kukhululeka-ke ebantwini lokhu bebotshwa-ke abantu-ke bevalelwa-ke isikhathi eside. Yikho-ke ukuthi kukhulunywe ukuthi hayi iBrithani ibangisa abantu ngoba bathatha umhlabathi nje lizaba ikucatsha ngomunwe abantu besazi iqiniso ukuthi lo hulumende ulocuku uyahlukumeza ke lo hulumende ke kamnankagwa ke ulocuku okudlula ke uhulumende kamgabe. Yikho-ke kuyananzeleleka khona lokho amazwe kaphecheya ke akunanzelela. Yikho-ke le Brithani silibona ke libethesa izijeziso ke zomnotho lanxa bona bezayala bephika bethi bayabangiswa lokhu lalokhuyana kodwa iqiniso ukuthi ke kulocuku kulodlame kulokungahlonitshwa amalungelo abantu eZimbabwe. Abantu bayabotshwa ke bavalelwe izikhathi bengela macala abazathi nxa sebesiyakhulula emthethwandaba sebetholakale bengela macala kodwa behlalele isikhathi eside bevalelwe. Yilo-ke ucuku ke olusolwa lubonwa ngamazwe aphesheya kuhlanganisela ke iBrithani.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Akumangalisi lokho ikakhulu nxa kwenziwa iBrithani izimele yodwa ngoba abancindezeli bethu abavele thina sibe siyikholoni yeBrithani. IBrithani yona anti iyakwazi inkomo ukuthi kusegcekeni ukuthi iBrithani iyalwa ilwa okukhona indaba yeland abantu umhlabathi indaba yomhlabathi leyi amakhiwa la alokho ebuhlungu ngokuthatha kwethu umhlaba. Ngakho-ke hayi isonto emangalisayo leyo njalo hayi kambe iBrithani iyodwa izimele yodwa njengoba ingekho kulokuze ku-EU. vele iyoti izimele yodwa akusiko ndaba yokubhalela ekhaya ngayo le into nje ukuthi sizwe nje ukuthi sikulento enjalo yenzakeleyo but thina siyaqhubeka phambili njengelizwe sisiya phambili akulanto esimangalisayo ikakhulu xa uyazi into nxa ivele sitheni sakho isenziwa noma kuyini okunjani vele konke okuyinto wakona vele kumele kube lako kube ngusathane njengendlela yakhona yokuthi ngiyakona yabe kuvele sitheni isitha siyasebenza isitha ebusuku lemini sifuna ukudiliza wabuhlungu ngendaba yomhlaba kuphela kulaludo
Kodwa njengebandla lezano PF babagawule liyake lihlale phansi yini lani like lizinokamakhwapha libona ukuthi kungaphi lapho elingaba liphambanisa khona okulilethela izijeziso lezi
ukuthi kumbe abantu bezinokamakhwapha sezinukela namakhwapha kanti umuntu ozinokamakhwapha ngophambanisileyo phela kambe nxa sisenza izinto ezifanele thina njengamazimbabwens ngesilandela isisekelo sombuso wethu sivikela abantu ilungelo loluntu vikele ulungu loluntu sokuthiwa khona kuzephulamthetho izephulamthetho ezizo eziphambanisa ilungu loluntu kwesokuthiwa ilungu loluntu alilondolozwa isikhulumende weZimbabwe ayisikho lokho iZimbabwe ikhulumende yeZimbabwe ivikela ulungu loluntu ngendlela zonke ngokunjalo izephulamthetho ziyabotshwa asikhangeleni ukuthi ekuqaleni umuntu uyabenzeni kwesokungakhangela iphambili ekugcineni kuphela kanti wena uyakhangela ukuthi umuntu sesiyakwenza namhla ukhangela ukuthi umuntu ukhuliswe njani unjani njani suqalisa imbali yakhe kutheni emendweni uyayitshiya ngemuva qalise ekuqaliseni uthi uhambe njani wafunda wafika laphana wasesiyagana nxa usukhangela wena khangela ukuthi umuntu luyabotshwa kanti uyenzeni ebotshwa amacala adalileyo amacala adinga ukuthi abotshwe kumbe engabotshwa nxa edinga ukuthi abotshwe umthetho weZimbabwe yotsho njalo ukuthi umuntu odale icala uyabotshwa ikhothi ibisisitsho ukuthi umuntu lokalacala umuntu lo lecala ngokunjalo ikhothi kulamakhothi ayiwahluzayo ekugcineni kodwa so ilungelo khangela amazwe njengeSouth Africa ungakhangela iSouth Africa umuntu wadutshulwe emini ayenzani abantu barech abayenzane kangele kuthiwa ngale lungelo loluntu likhona kwamanye amazwe kodwa lapha eZimbabwe kuthiwa ulungelo loluntu eZimbabwe kulokuthula ungadala icala uyabotshwa ungabulala umuntu uyabotshwa ungarephu uyabotshwa akulanjala ungakubonakala sasovuka uhambahamba lapha yiko kuthiwa yilungelo lokuvikela abantu yililungelo loluntu lelo sikhuluma ngalo
umnumzana belief kawule lilunga lezano PF Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi usikomiti wamapolisa enyakatho yemandebeleni umnumzana Erasmus Makoza ukululwe inkantolo ngebheyili izolo ngemva kokubotshelwa icala lenkohlakalo ngesonto. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli yemasoni Mnangagwa usephendukile emsebenzini evela kukhe. So kuyisikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu
Salbonani wasakazi beStudio 7 igama lami nguNomazulu ngibuya eCholocho kwesiphepha ngithanda ukubonga umsakazo wenu oyiVoice of America osule minyaka engu-79 years old wasungulwa ingathi inkosi ngaliphathisa uhlala njalo libambene ingathi ngathela umusa lothando yandisele nsuku zokuphila labazukulu bethu labantwabethu yothole lowo msakazo lokhu nje uyistudio 7 siyabonga kakhulu konke lisenzela khona libambe kanjalo otungameli oChris Gandhi oGibson Dube osithandekile Mhlanga obathabile kanye lezintatheli zindaba sicela nibana libambe kanjalo bephephe lapha abahamba khona othuso Khumalo omlondolozi Ndlovu wonke nje labanye sisibakhohliwe amagama abo siyacela ukuthi beyibambe kanjalo labo Benedict Mhlapho wonke nje siyalifisela okuhle liphephela kulo mkhuhlane we-COVID-19 siyabonga
mina iStudio 7 angiyishayeli ihlombe because isakaza ngesindebele nesishona kuphela manje ngizwa uJongo Kandemire kaninge ati yena utema sina kwakarerekera angimuzwisisi kuti mati unotema lapha pasina kurerekera plus bona bakhuluma ama language ayi two phela Studio 7 yafana ne Radio Zimbabwe mina ngisha heli hlombe mina
siyabonga Studio 7 usithela izindaba zakuthi sishele ukuqhubekani ezweni lakuthi mina ngilana South Africa cha ukuqhubeka ekhaya kubhlungu kakhulu ngoba sikwazi ukuthi uma nesikhalo sifike kubani ngoba wonke umuntu ukhethwayo lapha singamazi noma ayikhetha noma ukhethwa ngabantu akenze intando yabantu nalowo sekhona manje wangena wathina uzoletha imisebenzi uzoletha ushintsho kodwa ngathi uwesi udlala lowo oqala asazi ukuthi ngempela abantu balala kanjani bekwazi ukuthi baphathe abantu abuhlungu kanje iminyaka eminingi angaka kuhlungu kakhulu lokho ngoba ngiyaguga manje ukuthi uma ngiguga ngiphinde kubona emakhaya engizodlani uma ngisengilapha emakhaya ngoba nabantu esebekhulile ababhekelelwa kubhekela nje lama-ovate bebancika khona ukuthi uma befuna ukuyela phansi umbuso bababise bona ibuhlungu kakhulu le ndaba le yasekhaya ngizwa ubuhlungu kakhulu 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 kakhulu
sarebonani bantu be-Studio 7 linjani kodwa kuphila hayi ka siyawubonga siwumsakazi we-Studio 7 usilephela indaba ezinhle kodwa ke ngenxa yokuthi ugovernment vele siyamazwe ukuthi uyacindezela lawo umphakathi waseZimbabwe ulawo unokucindezela kakhulu thina siyazi singabantu abadlayo kuqaleni lizwe leseyi-Rhodesia into zonke ezisaqondile kodwa ke okokathesi into emangazayo i-1 lani linabantu any party noma yiphi party siyayibona sizano siyayiblema ngoba phela imnangagwa wayebulala abantu esikhathi samgurawondo kuze kathesike sezabe wesi ngoba sehlele esitulweni kuyacaca futhi ukuthi lani labantu bezimbabwe lisebenzisa iparatete kakhulu ngoba abamhlophe abasezimbabwe behleli lawo alifuni ukubanika ivoice labo bekhulume alibafuni ukubavumela ukuthi le maphalamente bekhulume labo ngolimi labo lesingisi libacindezele kizo zonke izinto akula lapha libakhethe khona kizo zonke phakathi yonke yaseZimbabwe noma yini lapho abafanele ukuthi labo bekhethwe belesikhundla liyabacindezela libakhetha ngemaphalamente libakhetha ngakumasipara libakhetha nganga so lokhana yikho kulubulala kakhulu uma licindezele isizwe somhlophe leli Zimbabwe ngeke lithuthuke noma kumnyama kunjani ngoba labo bantu ngabakithi badabuke khona laphana eZimbabwe kuseseyi-Rhodesia njengathi sasoroko i-Rhodesia so kufanelanga libacindezele kufanele labo banike isikhundla le ikutitsheni langaphi kuyo yonke umphakathi nje ofanele kuleyo kufanele awubethole but mali bakhabele emuva lizazibulala wesi siyabonga
libuka njani kuzo zonke indawo lapho elikhona yeyasezwa ukuthi i-Britain faka ama-sanction kodwa ingafakela abantu vele abasengamakhehla la abangakwanisa ukubusa isitate ukuthi bebuye bezobakhipha kuphela laba bantu basibusa ngombhobho abakazi njengakithi ngapha emathebheleleni vela sibafunda kubabona thina i-Britain ngayibuye le map izotshengisa amazwe la mabili thina sifunga ukubuswa ngukhayisa umntu wakithi esintwini sesidinyeke laba bantu abantu laba batshontsha kakhulu ngamasela besiwathi ye baqeda inkohlakalo inkohlakalo ngaphi igcwele emakhoti kubomejastrit inkohlakalo ngaphi igcwele emapholiseni emgwaqweni yonke le akula pholisi eZimbabwe akula majastrit kulokho kuthiwa khona yenjani njani ababuye bekhupha abantu labo
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-United Nations ithi isithole ubufakazi obethusayo obukhomba ukuthi amalungelo oluntu kawahlonitshwa kwele DRC. Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi umkhuhlane we-coronavirus ususehla elizweni lakhe. Siziqhibe ngodaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden ukhulumisane lamalunga ebandla lakhe edale lephalamende izolo ewakhuthaza ukuthi apasise imali engange $1.9 trillion ezosetshenziswa kunhlelo zokuhlenga amabhizimusi labantu abathintwe kubi ngomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa abebandla eliphikisayo elama Republicans bathi inengi kakhulu limali njalo bathi kumele yehliswe ibe yi $618 billion kuphela. Abebandla lika Biden elama Democrats baphakathi kokudinga indlela zokupasisa limali eParliamente bengelasekelo lwama Republicans. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona apha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Hey, le ndaba inzima kakhulu, kodwa ngokubona kwami imali eningi kangaka le efuna ukuthi umnumzana uBiden ayinikeze abantu, ngibona ngathi nxa sesikhangela kokunye ngapha kwezomnotho kakhulu ngigxile ku-inflation, ngibona ngathi kuzaba le ntelela ye-inflation kuzaphazamisa umo womnotho, ngoba le mali engaka njengoba ingene namhlanje esikhundleni useyithethephi yena, umbuzo wokuqala. Okwesibili, kambe kungabe kuyinto embini ukuthi mhlawumbe ngabe unikeze abantu imadlanyana encinyane aqale la athole ithuba akakhangelisisa izinto zonke ukuthi bezihamba njani lapha e-ofisini umnotho welizwe, nxa kuyukuthi ufuna ukunikeza abantu imali engathi ithe xaxa, athathe ithuba nje akhangelisise. Yebo, siyazi abantu bahlupheka bayaludinga usizo, kodwa ngokubona kwami ngibona ngathi imali le iningi kakhulu njengoba besitho nje ukuthi hayi uhulumende kalamali.
Ungathi luqakatheke kanganani lolu sizo?
Alukho usizo olungaqakatheka noma loluncane kangakanani. Isintu sithi isizo somhambi kasingakanani singangophunjana lombuzi. Singasebenza lo sizagake ukuthi ke sikhangelele umuntu odinga usizo. Noma ungazange wamsiza ukuthi umkhiphe phakathi kohlupho alalo, kodwa nje uke wamncedisa ukuthi asizakale okwamalanga amabili amathathu ngokomzuzwana, kuqakathekile. Kodwa mina ngokubona kwami nxa sikhangela lolu sizo ngibona ngathi luzancedisa abantu nje okwamalanganyana athize, kanti ke futhi lolo sizo kungenza ukuthi kahle vele lungasizi abantu ngohlupho lolu abakulo, ngoba lokho abangakuthola uthole ukuthi uphiwa leyo 2000 kanti bona vele usukoloda imali yentelela lapho ohlala khona ezinkulungwane mhlawumbe ezine. Ngakho leyo mali yebo izasiza ukwehlisa isikolodo, kodwa uyakoloda ngokubona kwami iyabe ingenzanga lutho. Ngabe kuyadingwa isixazululo lulo esizoyenza uhlupho lolu luphelele, luphumele luphele ukuthi abantu bakwazi ukubuyela emsebenzini, ngoba unikeza umuntu inhlanzi nxa elambile ikumsiza, kodwa akusikho ukumsiza. Kungcono ukuthi sizame ukuthi sakhe isimo lesiyana esokuthi umuntu lo muntu uyakwazi ukuyazigolela inhlanzi, kumbe mhlawumbe ukuthi lapho kade bevele begola inhlanzi kuvuleke babuyele bayigola inhlanzi uze kudliwe.
Bakhona yini abalahlekelwe yimisebenzi obaziyo ngenxa ye-coronavirus?
Lo mkhuhlane we-COVID ulimazile kakhulu abantu, baningi kakhulu engibaziyo. Kukanti lami angeke ngazithola ngimile umsebenzi wesikhashanyana, kodwa-ke ayikwakuyakwalungawokwa ngingabuyela-ke ngendaba yana lo mkhuhlane. Kodwa iningi labantu baye bayathatha zona lezi mali zokusizwa ama-employment benefits kwaze kwafika ezingeni lokuthi ayophela, bathi abasenelisi ukuthi bababhadale. Ngakho laba bantu belahlekelwe ngumsebenzi babuya balahlekelwa ngelawo ma-benefits. Kunzima kubuhlungu impilo abayiphilayo, balimele abaningi, abala ndawo zokuhlala, abala kudla, abala noma nje isixazululo esingathi nje siyabonakala kude laphana ukuthi siyabuya uhlupho lolu luzaphela. Kunzima mnumzana Nkomo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Siziqhibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. kubhubhe abantu abangamashumi amabili 20 nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kwatholakala abangamakhulu amabili alamashumi phose ayisikhombisa 266 belomkhuhlane lo. Amalunga MDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe lo Sisiria Chimbiri bazaphindela enkantolo namuhla lapho uMantshi azaqhubeka ehluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Abebandla lezano PF basola izijeziso zenotho ezetheswe iziphathamandla zikahulumende ezine yibhilitane. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Igama nguNtungameli Nkomo.